siyazibhekisa ikholera le ebekhona esiqeda abantu kanje, ibe ngafanelanga ibe khona. Ngabe ihulumende wezanu bevekwazi ukuthi amaphayipi lawa afaka phansi ayafaka ande kumbe alingane nabantu asebesebenzisa idorobho? Yikho lokho okwenzakaleyo. Ngeke wethuse futhi ukuthi le into iqeda kwenzakala ingayenzakale kanjalo ngesikhathane esingasidanga kakhulu, sekudabuke futhi amanye amaphayipi wenye indawo. Lokuthi uhulumende wezanu uqede iminyaka engu-40 engakaze azihluphe ngokuthi idorobho lasala liseligcwele abantu abaningi, singenza njani ukuthi silikhuthaze kakhulu. Uhulumende lowo ule mali silefika ko-11 million ebingasetshenziswa ukwakha izinto ezifana nazenezo, kodwa uhulumende kakafuni ukuyibhala, uthwalisa nzima amakhansila kuleli lizwe. Ngakho ngibone ngani uhulumende wethu ube ngeke afike kulesi swake sesikuso, izinto lezi beziyabe zilungiswa ngesikhathi ukwenzela ukuthi zingabi izinto ezikhangelwayo lapho-ke sokunodobola ukhulu olufana nalesilanamhlanje.
Kodwa libonisenelisa yini ukulungisa konke okuhluphayo ukugoqela ukuswelakala kwemali lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo?
Uhulumende ongekho emthethweni njalo ongakhethwa ngabantu wafakwa yi-ZAC le-court, ngeke akwenelisi ukulungisa indaba zomkhonomi ngoba umkhonomi ulandela ukwazi ukuthi uhulumende okhona ugxile ebantwini. Udubolo khona lokuthi upresident ebafunaka wantshontsha ukhetho olwalukuna upresident esimthamisa abeseyenze njalo, wasifaka laphakathi abona ukuthi umkhonomi usuke waqalisa ukuwa nje ngendlela ebuhlungu kakhulu. Abantu abasebesebuzimeni obukhulu, lokhu kwenziwa ukuthi upresident Emmerson Mnangagwa uyilegitimate eyakalamumeye ukubusa abantu bezimbabwe. Ngakho labo semabhizimusi bayesaba ukusebenza laye, kula muntu othanda ukusebenza lehlela.
Ngakho abantu bengakhangelela okumqoka yini angakukhuluma ku-State of the Nation address kusasa yini okungabanika ithemba ukuthi kungaba ngcono elizweni?
Nxa upresident Mnangagwa ethole isixwayiso esihle njalo esileyo, kufanele simxwayisise ukuthi indaba yokuqala afanele ayilungisise ukuze umkhonomi ungani uyathola ububelo, yikuthi alungisise udaba lwezombuso welizwe ukuthi okhokhela ilizwe ngubani, okhokhela ngalophi uhlobo, njalo okungalunganga okwenziwayo kulungiswa njani. Angiboni kukhona engakutho loba angakwenza kusuka namhlanje kuze kube nini lanini okungaletha ukuthula njalo kuhlaliseka kwezomkhonomi, engeke athenje ngosomabhizimusi bamazwe amaningi, ethenje ngosomabhizimusi kuphela abasebenza ezobuqili lezobuhuquluzi.